ibranch yami sitengisukume nginqintise ekhethweni lokuba umongameli. Ngithe ngonela ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani ephathini. Wasegijimela-ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi uSibambile lo asimazi njalo akekho ephathini. So-ke yikho kwenzakale lapho-ke wasekubhala lezo ndaba zabo sabelala umhlaba wonke lo ukuthi uSibambile wasilolunga lephathi. Mina Mfokagande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukusela ngo-2010 ngilamakhadi ami wonke kusukusela ngo-2010 kuze kuzofika lamza. I'm a fully paid up member. Kuze kuyofika uDisemba ikhadi lami li-right elalonyaka. So-ke yindaba eyenzakalayo ukuthi umuntu wagijima wayakhuluma khonokho. Angizange ngizihlupheke ukuthi ngitshele ngiphikisa ngoba.
Kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngo-March lo umnyaka. Bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo?
Ngizazi ukuthi ngimi kanjani. Lo muntu wahamba wacebela leyo nto ngumuntu laye oncintisayo obencintisa ukuthi ebe ngumongameli webandla lethu lezaphu. Yikho-ke ngabona ngoba sisonke khona ngale emathebeleni South Province sesihamba-ke ukuthi sincintisana ndawonye labulaye. Akasakuthandanga lokho. Yikho-ke mina ngomgqibelo amakhehla avele emathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le. Bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kube lo bufakazi. Ngawaveza lawo makhadi hhayi bahle bawo ukuthi hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso. Basebebhala-ke incwadi etho ukuthi hhayi uSibambile ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli. Yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande hhayi angiyindawo ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye abona sesibahlanu khathesi abancintisayo leso sihlalo. Yikho okwenzakalayo Mfokagande.